sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 Ngcwabakazi 2023 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumkhokeli weqembu leRumba elensimbizejwane u Elvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungotshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho. Abebandla eliphikisayo le-CCC bathi amalungiselelo abo okhetho aqhubekela phambili ngale mpelasonto bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Izakhamizi zemaphandleni ezansi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke obe ngumkhokeli weqembu leRumba elensimbizejwane uElvis Mathe, obesaziwa njalo ngokuthi nguma Eli, ungcwatshwe namhlanje emzini wakhe eCholocho esigabeni seMathebeleland North. Uma Eli uphelekezelwe zinkulungwane zilenkulungwane zabantu ezigoqela abaculi abebutho abona ke abatshaye umbhobho wokumphelekezela i-21 gun salute ngemva kokuphiwa kwakhe inhlonipho yeqhawe lesigaba ye-Liberation Hero ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Uma Eli ubhebhele engozini yemota yomgwaqo osuka e-Victoria Falls usiya koBulawayo ngomgqibelo wedluleyo, ndawonye lomunye wakhe obetshaya ingungu uThembi Nkosi Mpofu, obesaziwa njalo ngokuthi nguMaviri. Umpofu uzabekwa kusasa koBulawayo, njalo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba. Sizaxoxa labaculi ngokutshona kwababili laba emaphethelweni ohlelo lwethu kuhlelo abaculi bethu. Izakhamizi zemaphandleni ezansi emandebeleni zikhala ngokuthi zihlaselwe yindlala ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Iningi lithi lifisa ukhetho lubuye ludlule ukuze libuyele empilweni yansuku zonke. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Iningi lalezi zakhamizi lithi umangoyisela leziko kulezi nsuku ngoba uncedo lokudla oluvela kuhulumende lumisiwe kulezi nsuku zokhetho. Ngalokho umnumzana Gabriel Lupondo oyisakhamuzi semawane eKwanda South uthi nengi selifisa ukuthi ngabe ukhetho luphanga ludlule
kathesi njengoba i-social welfare ingasekho bayakhala abantu bakhala bathi amalishizi akwanda usephuzisa ukuthi bake bathole ukudla ukudla nje kuphela akula kudla kwabantu ababuya lapho ngiyazibonela nje ninalodwa khonapho kodwa hhayi zomusazela lapha emawani hhayi sindawonye siyabe sihlekana nje ukuthi lokhu lalokhu hhayi emawani bekungekho konke lokhu okuhluphayo lokho
la mazwi agcizelelwe ngunkosikazi siphathiswe nkala oyisakhamuzi sematshetsheni ekwananorth othi laye bahlaselwe yindlala
ngiyakususiya kupheleni kunje isimo sendlala sesithanda ukuba zinzima sibili ngoba abantu ababekudobhile emasimini bekukulutshwane njalo sokuphelile sokudinge ukuthi abantu ngaye bayancediswa abantu sebephila ngokuthenga impuphu yena le ama-10 kg
unkosikazi Juliet Nkiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana emaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi akukabi lokuphithizela kukhetho lwalonyaka
asikaboni lutho sibili asikababoni yebo kambama babizwa abantu sebewazi ukuthi maybe owezanuphefu ngani owe-MTC mbani okamthwakazi mbani nje imathebeleland south yonke abantu amabizwa sesaziwo kodwa ukuphithizela kwekhampeni leyana yeminye iminyaka asikayiboni silokhu sisamelele ukubona beqalisa
lanxa kulokuthula kulesi sabelo amabandla aphikisayo akhala ngokwethuselwa kwabalandeli babo ngabe bani libusayo lezanu PF ekhuluma ngomvulo eGwanda emhlanganweni webandla lezanu PF okukhankasela ukhetho umphathi ntambo obona ngezenzakala kwelezansi yamandebeleni umnumzana Bednico Ncube ubeke ukuthi ule mtshina azayisebenzisa ukubona uZulu ngosuku lokuvota
akusamelanga kube lo muntu ozatholakala njani elele engayanga vota hambaneni liyevota mina ngizadinga ngizaba ngikhangela ngemitshina yami ukubana na ovotileyo ngubani ongavotanga ngubani ngikhona lapha ngihlezi
umnumzana Kanisha Sikala unobhala wezokhetho kubandla lezaphu uthi baningi kubandla lezanu PF abethusela uZulu emaphandleni
ama-threats lawa kawaveli kuye kuphela uminista ekuhambeni kwami ngisiye emaphandleni sengihlangane lokwethuselwa okunjalo futhi lakubo ward 10 base-Beitbridge bayethuselwa abantu nxa bebonakala behlanganela labantu bethu bezaphu labamanye ama-parties kakhulu ngabantu esibabiza sithi ngama-veterans so singuzaphu sithi thina hhayi akula kwethuselwa okungakanani ukuza kwenza ukuthi abantu bangabikwazi kanti kuyini okwehlula ukufa khathesi nxa kuyikuthi abantu bevele belamba
ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi kuyize ukuthi umuntu uyabonakala lapho evota njalo ukhuthaza uZulu ukuthi evota ngobuningi mhla zingamathumi amabili lantathu kulenyanga ngimele umsakazo weStudio 7 ngiyise Gwanda ngu-Albert Ncube
Hamlela ntwana hamlela mshweshwe
hamlela namba wafuwe
okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo esiluphiwa ngusithandekile Mhlanga siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga asizweni umhlonitshwa esilayo namuhla lapho esiqhubeka sixoxisana labesifazana abazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kuyonale inyanga mhlaka 23
salibonani nahlabezulu ibizo ngusiphathiswe sibanda ngincintisa kuwa-12 ngikhangelele ukuba ngukansila khona ngikubandla elihle ibandla le-Freedom Alliance FA ngiwumuntu okhulele kuwa-12 njalo ngihlala khona ngizelwe ngumzali obeyesaba uNkulunkulu umzali obekwazi ukusebenzisa izandla zakhe ukuze athole inotho ubeyindoda ebeyithanda uNkulunkulu beyindoda ebeyithanda ukuvulela lendlu yayo ukuthi kukhonze ukumemeze igama likaNkulunkulu bulawayo omuhle lithole umuntu oqoqiweyo, umuntu okhuliswe kahle, umuntu ofundisiweyo ukuthi umuntu ngumuntu, umuntu uyahlonitshwa, umuntu laye uyazisonipha. Ngikhule ngikwazi lami ukwesaba uNkulunkulu lokuba lama good morals. Yebo bengingakhangelele ngithi maybe kufanele omunye umuntu, kodwa sithe lathi sithandaza sikhuleka sananzelela ukuthi uNkulunkulu uthi lami ngiphakami. Lingananzelela ukuthi ezwini likaNkulunkulu ikhona i-Freedom Alliance yake yaba khona ngesikhathi uPaul loSilas bebotshiwe besentilongweni. Bakhona bavumelanayo ngoba i-Freedom Alliance yisivumelwano sokukhulula. Bavumelana ukukhulula amadoda uPaul loSilas amaZulu, kuvumelana umoya ongcwele loJesu noNkulunkulu lezingilosi ukukhulula uPaul loSilas ababebotshiwe bebotshela into engekho nje, bebotshela ukuba amaKristu. Kuthiwa entambo ezaziwabo lezaqhamuka zodwa amagedi avuleka, but lo wayebavalele ebagcinile ebakhangele wayethu waphosa wazivulala ngoba engakhangelanga ukuthi bengaphuma. Kodwa lanamhlanje maybe la usemumeni wa 12 ukuthi ukhangele ukuthi awusoze wafa waphuma kulowo mumo. Yebo imigwaqo siyayinanzelela ukuthi injani, yebo siyakunanzelela ukuthi idolobho lethu aliseyilo lelana esilaziyo. La ungabe usuzikhangelele ngani usonto yalutho wena ukobulawayo, kuyindawo yakho lapho khulele khona, inzalo yakho khona, inkaba yakho ekhona. Kumele uphakame umuntu wakobulawayo, ungavumi. This is your land, indawo yakho leyo. Ngani ngokufaka nje uqa kimi ngibe sengumela lami, ngikwazi ukuthi khona ngimela umuntu la ongifakileyo ngesibindi, ongenze wayenza uhulumende waleso sikhathi. Ngeminyaka emihlanu ngiyalithembisa ukuthi kuzoba lo mahluko, ziyojika izinto, ziyoguquka izinto. La ngo-2012 ngimile esigabeni senu ngalikhangelela abagulayo, ngaze ngaphiwa i-award yokukhangela abagulayo. And umuntu engabakhangele akula ngisho lo wedwa wabhubhayo baphile ezondeni zabo ababelazo. Sivusele ubulawayo wethu, sivuselele uwathofu yethu abe yindawo enhle lapho kulamaklinika khona, kube khona abongikazi. Akungabi lamaklinika nje abolobhengi lavaleliweyo kuthiwa nyanga wesecircumcision kuphela. Sifike saphiwa amafomu ngesikhathi sesabo 2004 khona lapho kuyakha i-Quality Park. Abaningi sasala sibekhe sibambe amafomu ngoba kwathutha sokuthi izindlu lezi ezazidiliziwe imkuku seziyathathwa abantu abajeswe emkukwini basebehamba behlala e-Country Park. Sizathathelwa izinto ezingezethu, sicine sibone abantu besiba lazo zonke. Ngokwakathesi sithi asiphakameni bantu kungakaze kwaphela konke kwachabalala.
Kodwa uqhubeka njani umkhankaso wakho, kuyasebenzeka na njalo uyakwamukela umphakathi?
Nginanzelela ukuthi lapho engifika khona ngiyathola inkuthazo enkulu kakhulu. Abanye bambiza umama ohlakaniphileyo, abanye bangikhuthaza ukuthi bathabe ukubona layo umama ephakama, ngoba isiza umama ephakama kuba kahle, kuba kuhle ekhaya. Abanye labo bangikhuthaza ngendlela eziphakemeyo ukuthi bathabela nje ukuthi ngumntwana walapha ekhaya. Saba le sikhathi esikhuleke khona as concerned women of God, ngithanda ukulibonga bomama.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Siphathisi weSibanda oncintisako kukhetho lokudinga ozamela uward 12 ekhansili yakobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sixoxa nabesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekumabandla ehlukeneyo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Ephuma ke enkundleni yethu uSithandekile Mhlanga udedela kuChris Gande, yena ke usethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya, umnumzana Mandla Nkomo.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eKenya, ikakhulu ezombangazwe lapho esizwa kuthiwa azihambi kahle?
Kunjani Chris labalaleli, nxa sithi siyananzelela njengoba sibona ukuthi sesifike phose ku one full year since kwaba lokhetho lapha eKenya, ayikhanya inkunzi lakathesi ziloke zithobelana lanxa kulo hulumeni omutsha kukhanya lali group ephikisayo isazizwa amandla and baqhubeka bangani bayafaka ipressure kuhulumeni bevalisa nje into ezimbalwa ezingani kazi baphathe kahle.
Kahle kahle imbangela kuyini ngokuzwa kwakho?
I think nxa ngingakuqathanisa mina Chris ngibona ngani singabalisa phose into ezingaba zine. Okokuqala iqembu likababu uRayila lakathe sika likavumi ukuthi ladliwa ngokusemthethweni kukhetho lwanyakeni. Ngakho kukhanya baloke becontesta iresult. Kwesibili ukuthi ngemva kokhetho lwa last year kube lama commissioners awe IEPC afika emaphethelweni term yabo. And then abanye bahlaliswa phansi. So ke kufanele kube lendlela yokuthi babuyiselwe abanye kumbe kukhethwa abanye abazathatha indawo yabo. Na ukuthi lokho kwenzakale kukhanya kulohlupho ngoba I think elinye iqembu lesabo ukuthi singavumela i-system yasebenze ekuqaleni ukukhetha. Kusho ukuthi le khetho lika 2027 luzaba i-problem. So akube lendlela entsha yokukhetha ama IEPC commissioners into esibile ngibona ngani balisana ngayo. Esithathu engibona ngani iphose ithinte nje uZulu wonke ukuthi umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Kawumanga kuhle imbangela kuyikuthi okokuqala kube le ngathi le depreciation ungathi akunanzelela from around ngesikhathi se-COVID ibidlalela kobo 100 shillings to $1 kathesi sidlalela kobo 150. So khona lokhuyana kwenza ukuthi ezinye izinto zidure and abantu kazana bengenelisa ukuthi bathenge into imfanelo abazidingayo njengemndeni.
Manje ngokubona kwakho nga kungangena omunye uhulumende eZimbabwe singabona lakho kusiba ngokufanayo.
Yeah, I think singakubona ngaleyo ndlela ukuthi mhlawumbe njengoba lakwelakithi asizwake sibe lokhetho ukuthiwa indoda ezibhuqiweyo zibhuqwe kuhle mbe eziwinile ziwine kuhle lokho esingathi ngama-contested election. So kungenzeka-ke ukuthi lakwelakithi kube njalo ukuthi sibe le-contested election result. Kodwa umahluko okhona ukuthi I think lapha eKenya sebedlulele phambili kusimo esikiswe seZimbabwe ukuthini iKenya I mean sebeke kwatshintshwa uhulumende kanengi kungena amaphathi athile yona li group engenileyo lanxa nje kungabantu ababevele bekukhano kudala and so forth kodwa igroup entsha edle abantu kade kuyibona abaphethe uhulumende. So i-change of government into ejayelekile eKenya kodwa kwelakithi asizake sibe lesimo esinjalo. So angibona ukuthi singathatha umfanekiso weKenya sithi hayi kahle kube njalo laseZimbabwe.
Lo ke bengumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala kwelekinya ebesixoxwa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Sokusele insuku ezilishumi lanye ubana ukhetho luqhutshwe eZimbabwe. Iqhubekela phambili ngalempela sonto imihlangano yamabandla ehlukeneyo ezombusazwe yokukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubesegora eMatsiba esabelweni seMashonaland Central ehlangana lamakholwa ebandla lokholo lwesipostoli eleJohane Masowe Batsiziva Jesu. Osaphethe isikhundla sikamqondisi wobona ngokwethula kwemibiko kuZanu PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukubana uMnangagwa ugcizelele kunkuthazo yakhe yokuthi amabandla ezombusazwe akhankase ngokuthula engaphehli udlakela endaweni lapho aqhuba khona imihlangano yokukhankasa. Ngothi ke umkhokeli webandla eliphisayo ele-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, yena ukhangelelwe uba lomhlangano omkhulu we-Star Rally enkundleni ye-Mamotse Stadium eMashingo kusasa. Ngesonto, izolo ubesedethe le-Victoria Falls lapho akade ekhankasa njalo elomhlangano omkhulu wokukhankasela ukudinga usekelo kukhetho. Namhlanje abe-CCC babe lomhlangano wokwethula amalunga akade sefuna ukuvinjwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka enkulumane yobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lomsekeli wesikhulumisa leli bandla, uMnumzana Ostalo Siziba, ochasisa ngomhlangano wanamhlanje lezinye inhlelo zabo.
Namhlanje besenkulumane kuwa 20 lapho ke besilomhlangano wethu we-CCC sihlangana la ma-voters ahlala ke kuwa 20. Besikhaswe ngama-members of parliament atshiyeneyo, besikhaswe ngama-council atshiyeneyo kumhlangano wethu wa-ward 20. Besikhuluma nge-agenda yethu ye-parliament ngenxa yokubana i-ward 20 is part of our 3 wards eziphelandaba Tshabalala constituents. So our message ibingeyokubana silungiselele ukhetho ngenxa yokubana ke sesifikile kukhetho, sokufanele ukubana ke iZimbabwe entsha ibuye. Kodwa besibonisa ke abantu bonke ukubana ke nxa singavotela ukuya eParliament kuyini esizakwenza ukutshintsha ke impilo zabantu, kuyini esizakwenza amaprogramu ethu ahlanganisele indaba zokuyaphusha indaba ze-free health, indaba zama-title deeds, indaba zokumake sure ukubana siyalwa le ndaba ke ye-corruption esihluphileke kwele Zimbabwe. Sikhulumeke ngendaba ke zokubana thina nxa singena i-monetary policy ethu izamime njani, kakhulu indaba yokukhitshwa kwama-bond notes lokubisela imali ethengayo i-interim silungisisa isikhwama ke selizwe. Sikhulume njalo nge-agenda yethu ngendaba ze-development, ukuyakhiwa kwemigwaqo, ukuyakhiwa kwamadamu, izibhedlela. Thina inhlelo yethu ye-CCC kubana ke amadamu yakhwe, kube lamanzi njalo, siyakhe izibhedlela lamaklinikhi, sikwanise ukubhadala izisebenzi imali ezithengayo, amatitsha, osobhuku, izinduna, amapholisa, amasosha, bonke ke bephiwe imali ethengayo under the leadership kamongameli ke u-Advocate Nelson Chamisa.
Belihloseni ngomhlangano wanamhlanje?
Besiba yi-part of our provincial program okulungiselela, liyakwazi ukuba namhla ka 20 August umongameli u-Advocate Nelson Chamisa uyabe khona ke e-White City. So lawa ngamanye amalungiselelo enhlelo zethu kubana ke abantu bonke sibanxusa ukubana bebuye e-White City mhla ka 21 ukuze bezizele amazwi avela kumongameli ubaba uChamisa.
Amalungiselelo yenu okhetho asefike kusibangapha sithi?
Amalungiselelo okhetho yethu ke aqhubeka phambili ngendlela eyiyo ke, silungiselela indaba zama-agents, indaba ze-deployment, indaba zokumake sure ukubana sikhona yonke indawo, inhlangothi zonke zelizwe lethu, ukubana sibe kwazi ukubana ukhetho luyahamba ngendlela esemthethweni langendlela ekhangelelwe nguzuku wonke jikelele.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito uthi baxotshana impala ezimbili njengoba kunimpela fiki bephatheka kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup, ikanti-ke yibo futhi abahlezi phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni seCastle Lager Premier Soccer League. Intatha ezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma phezu kwamalungiselelo yeqembu lakhe phambilini komdlalo walo lelebulawa yeChiefs ngensonto wehlandla lakuqala elomncintiswano weChibuku Super Cup, uBrito uthe ukhangelele ukuphakamisa isicoco lesi.
So our target and our mindset since the beginning of the season was okay, let's improve the last season.
Sizitshela ukuba kumele sibe sendaweni ephezu kwalapho esiqede esihlezi khona engalaneni yemhlomelo. Kodwa kulo mdlalo wenkezo nxa singabaqeqeshi abaqotho kumele sidlale sijonge ukunqoba. Nxa singazwakala sisithi asifuni ukunqoba, abakhokeli beqembu kuyakumele besixotshe esikwini.
iqembu lebhosi lonyaka laziwa ngokuqakathekisa ukuvala igedi kodwa uBrito uthi lokhu akungeke kusebenze emdlalweni wenkezi wechibuku.
The managing one cup game and managing one league game is different.
Uthi yena ukudlala kuleague lokudlala kumdlalo wenkezo ngoba nxa singaqakathekisa ukuvala igedi asingeke sithole umklomelo owodwa lapha kodwa kabe sekumele sitshaye imbeko ngalokho ke kuza kuba lotshintsho olukhulu ngendlela esizadlala ngayo ekudlaleni kwethu.
Umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs omutsha uJohannes Numa uthi ukhangelele umdlalo onzima.
Every game is a new game.
Ngumdlalo omutsha lowo kodwa engikwaziyo ukuba iqembu lebulawayo Chiefs labadlali abangenelisa ukunqoba yiloba yiliphi iqembu, so akungaba nzima kakhulu.
Unuma uthethe isikhundla esishiwo nguJoseph Sibindi ekuqaleni kweviki. Iqembu lebulawayo Chiefs yilo eliphethe inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuyiphakamisa komncintiswano wanyakenye ngemva kokuba linqobe amaqembu agoqela lona ele Highlanders. Imidlalo edlalwe namhla yesigaba sakuqala eseChibuku Super Cup iphele kanje. Inkezo Platinum Stars inqobe iTrend nge-2-1 ngaseBaobab. Iqembu leManchester Diamonds linqotshwe nge-6-5 ngeleBlack Rhinos ngaseGibbo ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leChicken linqobe leGreen Fuel nge-1 kanyanga ngaseLuveve. Iqembu leSuperplatinum litshayele yada nge-4 kanyanga ngaseMandava. Kuthi iqembu leDynamos linqobe leSimba Bora nge-1 kanyanga ngaseBarber Fields. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCape United lizadlala lele-1 ngaseBata. Kuthi iqembu leRentals lizemukela eleZP Caribbean ngaseMandava. Emidlalweni yeFIFA Women's World Cup edlalwe namhla eAustralia linqobe leFrance nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Kuthi eleEngland litshaye leColombia nge-2-1. Limpumela itsho ukuba eleAustralia leEngland asefinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leSpain kanye leSweden. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Njengokwethembisa kwethu ekuqaliseni kwezindaba zethu kuhlelo, abaculi bethu namhlanje sixoxa labanye babaculi ngokubhubha kwabakhokheli beqembu lerumba ele insimbi zeJwane, uElvis Mathi yena obekwe namhlanje kanye loThembi Nkosi Mpofu obekwa kusasa. Untungameli Nkomo usipha lolu daba.
Bayacho abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibongo. Kepha uma eli lomaviri kabachiyi izibongo kuphela, kodwa bachiya lo mdumo werumba olohlonzi ozasala uthakazelelwa nguzulu. Ngubani kambe ongayikhohlwa indlikizane yabo le ethi iGPS? Siqoxele omunye wabaculi abalodumo abaphelekezele uma eli namuhla, uMoki Ncube, yena othi isizwe silahlekelwe kakhulu.
Sasikwazi impela ukuthi uNkulunkulu silahle njani, hhayi sibone kukhala abantu abaningi Dunga ngoba ngifana akade thathe lezinga elihle kakhulu emculweni, singazi ukuthi igephu liyana esimbi zezwana izavalwa ngubani bakithi. Hayi lokhana kuzisa usizi impela. Ngifana nje obesaqala ukuyakha lo muzi wakhe omuhle kabi lo nkosikazi nomntana omncane, hayi silahlekelwe kakhulu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngomunye njalo umhlabeleli uDonki Piri Matoto ohamba leqembu lakhe leGegema Extra Musica.
Esh, isehlakalo lesi babuNkomo eyisisethusile lathi ngendlela abahambe ngayo abafowethu. Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe kakhulu. Anginawo amagama amaningi ukuthi ngathini. Ngizwa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu obukhulu kakhulu enhliziyweni ngendlela abafowethu abahambe ngayo, but akulanto esizayo kuyenza ikwenza kwaNkulunkulu
kodwa nje kumele sikrine
omunye obesemncwabeni namuhla nguzinja ziyamluma yena ochaze okwamehlelayo laye esegijimela lapho okwenzakalela khona lingozi
ngithatha imoto ngagijima ngaya khona ngithe mase ngisiyafika ngisenduku nami ngatshayisihlahla imoto yaphuma yatshayisihlahla kwaphuma iwindi nesibuko
ngale ethi eGetsemane sithi tutu emndenini kama-Eli lo kamaziri
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupracedes Jeremiah sithi impelasonto elijukela.